Iningi lithukuno thozibapho sofika kusibanga sesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphoze yaba ngumquba kunje amavinkili wonke afuna idola lemelika uNkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene othinta imali emkambo omnyama kobulawayo uthi ayisibo abenza imali eZimbabwe ife kangaka emabhanga
sengingavuma sengingangavumi ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone side ndawo bathi siwawise njani besingathi lona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazi thi ngakubiza ngokuthini ngoba ngiyathola ukuthi ebank rate yabo iba phansi kithi ngxe nge 70% nxa singasiqatheni si US dollar le bond lakithi lapha nxa unganika i $1 i US dollar kunika i 18,000
osiphatheleni abaningi imali abathinta ngayo kubikwa ukuthi bathatha kumkhokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yemelika uNkosazana Themba Lethu Dube ngisiphatheleni
kunzima malume la lathi kulezi nsuku asiyiboni iyawoma sibizi abantu abasafuna ukutshintsha imali ngamaresi bathi amaresi seqansa kakhulu wonke umuntu isele RTC eseningi so sokungani sesusebepleja
zothi imali iningi la
hhayi silamakhiwa
amakhiwa lawo aqambi
akakambeki ngakambikhiwa nyalamba phela
lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS ugogo uphethi makhokho uyagula bamxothile kudokotela ngoba engela dola lemelika
kunzima mntanami okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithatha imali kangilayo umuntu nje ngiyahlupheka ndiwa nje labazukulu kuyabe kufuneka khonapha la mabhuku ezikolo kangikwanisi ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba bathi bafuna amaphilizi kufuneka iyusi i-x-ray ngiyethatha khona le drubini lokuphila mphila nzima ngidlanzima ngapha ngiyagula kangikwanisi bathe bafuni iyusi kufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le ekho bathi ekho uhambe ithathe etawuni i-x-ray kokuhambe ithathe etawuni iskani hambe ithathe etawuni
uyagula
ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo
osomabhizimisi umnumzana Nkosilathi Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngitsho loluthi lomentshisi
ngile business lapho ishop engiranayo ethengisa impahla so ngokwenzakala kathi esilapho ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabhondi so amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokhu esabe sukuwoda sukoda ngeforest ngama-US so ukuthi ntshintshe ibhondi to US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi ngilezi sebenzi ezabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali semfuna ukukhatha izisebenzi esilisingisayo labantu abayibili futhi ngikhona ukusebenza lapho
umnumzana Atabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho uchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe
kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni eliyo esisebenzelana nawo ayiwo acina asisenza ukuthi izimali zingami kahle phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezemali abagwanisi shemu sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani hhayi lokhu abakugwanisi
lanxa umongameli emathweni Mnangagwa ehlala ethembisa uthi ezakabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali yeZimbabwe akulwa kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola lemelika kumbe ngesilinganiso sedola lemelika kusetshenziswa umkambo omnyama uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty kambe kuzanceda lokhu na abadala bathi zoyicela ivisivuthiwe imelesitio 7 igama lami ngeza Jesus Band.